kuna TV enikwe United uhulumende weZimbabwe eminyakeni emibilendileyo sithanda ukubonga umongameli president Edwin Mnangagwa uhulumende omusha we-youth transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moyo njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-broadcast sikobulawayo ePioneer House, si-broadcastela ilizwe lonke sisebenzisa okuthiwa i-DPT i-digital television. Uhulumende useyenze amadekoda amasha azabe elemashaleukuta weZimbabwe ayinkluda i-ZBC, i-ZTNT, KKTV, i-NRTV, na TV, ama-TV onke amasha.
Ngaphandle kwendlela osuziqambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Utholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform ekusebenzela kakhulu East Africa, kubo Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijale eZimbabwe le-South okuthiwa i-DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze kubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
I-Kiona TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani, njalo kuyini okulenze lakhetha ibizo lokuthi Kiona TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukelekileyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi Kiona TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamasuthu. Isisuthu ngesinye samalanguages eZimbabwe esikhulunywa eGwanda okuthiwa yi-minority languages, kodwa sibone kuqakathekile ukuthi let's ensure that we amplify i-voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station ethu Kiona TV.
Kutshoni khonoku ukubana i-stitches lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikobulawayo?
Yes, lokhu esathola izibuthe mabe yonke i-stitch sakuqala esikobulawayo. Uyakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakobulawayo okuthiwa i-Sky's Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station eyakobulawayo. Ibulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe. Kuthangene kwaqhubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholaka khonale. Esikwenzayo nangesitiji sekulesi yikuthi sithathe leli talent elikobulawayo silixubane sel-talent elitholakala iZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-productions lamafilimu asiwakobulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke, kodwa si-broadcaster sikobulawayo. Funa ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela kobulawayo sikuthi hhayi leyi yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yi-project yelizwe leZimbabwe, i-broadcaster ibobulawayo ngoba ibulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.